Sibona la ikhansi lisuke lapha siseqa isizama ukuthi idingi sithi kwenzakalani. Ngikhuluma kanje kathesi sinanzele ukuthi ukhansil usefakile abantu abadinga ukubana bancedise ukuthi badingisise ukuthi kambe siloku sithela imbiko evela khona ewadini ukuthi abantu baleke bephathekile. Abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezibhedlela beloke behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesihudo.
Lona udaba lwamanzi ke luhamba njani? Siyazi ukuthi abantu bavulelwa amanzi kabili ngeviki, kodwa lokhu akubangeli na udubo olufana lalona lolo esilubonileyo lwesihudo?
Well, udaba lwamanzi iqinisweni kathesi siyananzela ukuthi kobulawayo luluhle, ngoba sinanzelela ukuthi i-council isithethe isinqumo okuthiwa i-resolution ukuthi amanzi abantu bawathole kanye ngeviki ilanga elilodwa phakathi kwe-7 days ngenxa yohlupho lwamanzi. Kodwa okunye sikunanzelelayo ukuthi ikakhulu kulindaba eka-15 elivevi lapho kulabantu abahlasele khona isihudo, i-council isithethe isinqumo sokuthi khathesi amanzi kuleyo ndawo angavalwa aqhubeke khona, kuyindlela yokuzama ukuthi lo mkhuhlane osumemethekile bazama ukubana bawunqande ukuthi abantu bathole amanzi ngokugcweleyo. Kodwa-ke sinazela njalo ukubana lolu daba lwamanzi hhayi aluluhle. Siyezwa njalo ukuthi sokule mzamo eyenziwa yi-council ukuthi kwezindawo ufake ama-bowls. Kuyikho nje uzakhumbula kuhle ukuthi ngale muva thina sike sabhala incwadi ngenhlanganiso yeBulawayo Progressive Association sisitsho umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa ukuthi indaba leyamanzi kungangcono ayidiklare njenge-national disaster. Sinanzelele ukuthi kuyindlela yokuthi umhlaba ukhangele uBulawayo umhawukele uzama ukuzoncedisa ukuthi kutholakala ezinye izindawo lamasosi amane ongatholakala khona imali.
Sizwa kuthiwa bengaba bebaningi kakhulu abantu abafe bebulawa yisihudo khona ngapho koBulawa esibangelwa amanzi angcolileyo. Kungako leqiniso na? Njalo lina liyazi inani elinganani labantu ababulewe yisihudo?
Sinanzelela ukuthi abantu abagulayo behlutshwa yisihudo iqiniso baningi, kodwa singakhangela inani labantu asebesithile ngenxa lomkhuhlane. Thina ama-records esiwatholayo ukuthi abantu asebesithile sithole ukuthi kulabantu abahlanu, ngikhuluma kusiyafika kuthani besithole ukuthi kulabantu abahlanu abasithileyo. Asikatholi-ke ukuthi umbe bakhona abesithile okwezolo kusiza lamhlanje. So-ke leli nani isilonani elincane, ngoba ungananzela ukuthi phosele umkhuhlane wesihudo uqalisile amaviki amabili edlulileyo sokusesithiwa abantu abahlanu, kuyasitshengisela ukuthi hhayi umumo lo ohlupho lolu unzima. Kodwa ingxenye okunye okungenza ukuthi abantu kube nganene, ngoba sinanzela ukuthi uBulawayo City Council ugcine esevumela ukuthi abantu bahambe emaklinikhi baye kwelatshwa bengabhadalanga, ngoba uhlupho esasilinanzelela ngale impela sonto edlule abantu babelele ezindlini abaye bethi abakayi nesibhedlela bayelatshwa ngoba balamali.